Into khona ukuthi akusiko eAmerica kuphela lapha abantu abala khona ukuthi behlatshwe ijekiseni yeCovid. La khona apha eEngland lapha esikhona abantu bakhona abalayo sibili kuvike phelileyo kade bedemonstrator lapha eLondon bedemonstrator ukuthi abafuni ukuthi behlatshwe. Njalo kumele ukuthi abantu abangafuni ukuhlatshwa kumele ukuthi amalungelo abo ehlonitshwe. Njalo bengahlukuluzwa nguhulumende ikakhulu endabeni zokuthi bayabandlululwa nxa kubuya endabeni zokuhamba ukuphuma ngaphandle kwelizwe lokungena. Ngikhuluma ngisenze nje kathe se-UK lapha kulabantu abangafika 22 million abangakahlabi ngibala yona ijekiseni yokuqala. Baningi sibili abantu asebethole ijekiseni yokuqala bafika khonapho 44 to 46 million abantu asebethole ijekiseni yokuqala e-UK la. So khonokho elikubona e-America kuyafana la ngapha ukuthi nje ohulumende bafuna abantu behlabe ngazo zonke indlela. So ke bona abantu abalayo ukuhlaba kabaphiwe i-coverage ngumsakazo engaba njengaleyi ephiwa laba bantu abahlabayo. So akusi problem yone e-America kuphela, i-problem yethu lathi ngapha, njalo i-problem umhlaba wonke jikelele.
Amanani ababanja lomkhuhlane ayakhwela yini langapho?
Into engathi ibanhle ngapha kithi kwele Bhilithani ukuthi inani labantu ababamba ubhubhane lolu seliqalile njalo ukukhwela. Kodwa ke lithi likhwela inani labantu abatholakala bele gcikwane leli, abantu abangeniswa ezibhedlela inani labo hayi galikakhuphuki. Njalo labantu abatshonayo betshoniswa yilo bhubhane lolu hayi lisesephansi sibili. Uyathola ukuthi njengalamuhla kufa abantu abangu-28 lapho esivela khona sike safika kwezinye insuku kade sokusifa abantu abayi-1821 a day. So nxa ukhangela lamuhla ukhangela lapho esivela khona uzabona ukuthi kulobu bubelo sibili abantu ababamba gciwane leli inani lalo ungalilinganisa lenani labantu ababhubhayo uyabona ukuthi hayi ubhubhane lolu aluselalo ulaka lolana obelulalo ekuqaleni.